Abagulayo kanye labomama abazithweleyo kulesi sigaba bahamba imango emide kakhulu betshaya ngezika Adam ukuze bayefika esibhedlela esikhulu seMthabezi. Kodwa balezimali zabo bagada izimota lamabhasi besiya ekliniki yeStanmore kumbe esibhedlela esikhulu seGwanda. Izakhamizi zithi ukuswelakala kwekliniki eseduzane lokhu kufaka impilo zazo engozini. Omunye wezakhamizi lezi ngugogo osekhulile unkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzalwa ngamathumi ayisitshiyagalolunye lesikhombisa 97 years. Ugogo Mlilo uthi uvame ukuncedwa zinjiva ezimphathela amaphilisi nxa zithe zavakatsha ngoba inyawo zakhe zingasavumi ngokuluphala.
Uyaneka sebele ukuthi nginye, amanye nginye ntambama, amanye nginye ekuseni. Lapho nemali siye emthabeni, manje nemthabezi ngenyawo, hhayi asafiki. Ukuze ngiphile sibili ngathi abaphathi zohulumende ukuhamba sokusana. Emehlweni asabona endlebeni nangesezi.
Ukuswelakala kwezempilakahle kulesi sigaba kwaba liphutha elikhulu kakhulu, kutsho ukhansila kaward 5 eNyandeni, umnumzana Adam Bebe. Uthi balokhu belwisa ukuthi kube le klinika kulindawo ukuze uZulu enelise ukufinyelela ezempilakahle engasebenzisanga imali eningi.
Iklinika yethu lapha kwezempilo yasuke yabakhatshana, yasesibale isikhatshana kakhulu. Angikwazi ukuthi ababekhokhela kuqala bakubona njani, ngoba yayisasivele siyilungiselele ukuthi ibe khonapha e-center 10 kilometers away from Mthabezi Hospital. Kodwa bona base beseyifakale iStelmo, yaze yagcina sekuthiwa Stelmo Clinic, kodwa ningeka ward 5.
Omama abazithweleyo ngabanye ababhekane lodubo ikakhulu nxa sokumele bayehlolwa babelethe, okudala ukuthi begcine bethwala ngezinqola behanjiswa esibhedlela seMthabezi. Isigaba lesi besibhekane njalo lokusilela kwamanzi okwesikhathi eside, kodwa ukhansila Bebe uthi solwaphela lolu dubo ngemva kokuthola uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo. Ngokunjalo uthi ezinye izakhamizi sezinatha amanzi empompi.
Inkomo vezisihlupha sibili, ezinye zisifa ngenxa yokuswela amanzi. Kodwa ngedamu leli mali mesenzele lona sesekuphungulekile, sibile njele engcono. La ngali izakhamizi i-USAID, i-UNICEF isincedisile u-Village 4, 5, 6 sebenathe eduzane lamakhaya.
Lanxa urhulumente ehlale ethembisa ukuthuthukisa impilo yezakhamizi zemaphandleni, iindawo eziningi zibhekane lobunzima obumangalisayo obufana nje lobezempilakahle obuhlangana labantu beNyandeni lezinye iindubo eziningi-ningi. Sehlulekile ukukhulumisana logatsha lukarhulumente olukhangelane lentuthuko kaZulu wemaphandleni ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseNyandeni eGwanda. Ngingu Albert Ncube.